Inengi labangene umhlangano owe-mining indaba bathi amankampani amaningi ephula amalungelo ezisebenzi ngendlela eziningi. Omela izisebenzi ezembayo ngaphansi kweZimbabwe Diamond and Allied Mining Workers Union, umnumzana Isaiah Marambire uthi iholo eliholwa ngabembi liphansi kulelisemthethweni.
Kuthi kumele ilandelwe and nxa ilandelwa kutsho ukuthi isisebenzi silamalungelo aso, so amalungelo lawo asalandelelwa ngendlela yokuthi nxa sithi minimum wage sikhuluma ngomholo owokuqala owangaphansi kusisebenzi esisebenzele mining uyi 355 US phose nxa ungakwanisa ukubhadala 300 US uyakwanisa ukuthi uthi half-half RTGS half.
Umnumzana Philemon Mgwela olenkampani yokwemba igolide lelithium eGwanda leMberengwa ukhala ngokuhlukuluzwa kwabesifazana emigodini.
Mayina lezinto ama-challenges abahlangana nawo kuma-investors la abuya ezomayina endaweni zabo, ukuthi ama-China babuya bamithisa abanye abantwana, ababuyi nabafazi babo, bafika bamithisa abantwana, bathelela abantwana umkhuhlane njengebhikita zwile ukuthi abantwana bathelele umkhuhlane wathini discover ukuthi it's a sexually transmitted disease ijavele i-China, bagcina besebuya le-treatment from China futhi abantwana bona lawa.
Umnumzana Malvin Daga isakhamuzi saseWange usola ukusetshenziswa kwabantwana emigodini eminengi.
Njengoba amaChina abefuna abantu anganabafundanga, abefuna abantu abangane abavuzi imibuzo, so sikhangelisisa khona lapho sananzelela ukuthi abantwana laba bathi sebeqazile ukungena umsebenzini kubo 2020 somewhere basebenza abanye kususela last year, that is 2022 to 2023, baqalisa njani ukuxotsha imisebenzi. So kathesi sokuyihanisa kuyi-problem futhi again, because umntwana lowana one wayesebenza two kasaqedanga isikolo, so kathesi sokangani ukudubeka lokuyana futhi sokubuya futhi.
Ilunga ledale lephalamende elikukhomidi yezemigodi unkosikazi Jasmine Tofa uvumelane labaningi ukuthi amankampani abokuza enza lenhlupho
ukuthi abantu beZimbabwe labo bayathola ithuba lokumayina ilithium njengenzalo zeZimbabwe because kathesi njengoba usitsho ukuthi amaChina yiwo singathi yiwo bodwa abathole ama-claims awe-lithium, balutshwane bayabaleka nje abethu abathole ama-claims. Bona bakhuluma ngokuthi amaZimbabweans gabala mali yokuthi bamayine i-lithium, kodwa abantu abaphansi bayaphikisa, ngayisithi abaphansi abaku-ground izakhamizi ziyaphikisa zithi zona lazo ziyayenelisa ukumayina i-lithium yona le.
Isikhulumi seZimbabwe Environmental Law Association unkosazana Clarity Sibanda uthi uqakatheke kakhulu umhlangano we-mining indaba.
IZimbabwe Alternative Mining indaba luhlelo olwaqala eminyakeni edlulileyo lapho esibuthanisa ama-communities, ama-NGOs, ama-parliamentarians kanye lama-government ministries labanye abehlukeneyo ukuthi sikhulume ngendaba ze-mining kanye lezinhlupho ezihlangana lalabo esithi ngama-mining host community. Ekwenzeni lokhu siyabe silenjongo yokuthi siyenelise ukuthi ama-mining communities ayathola inhlalakahle kuvela kuma-resources abalawo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo wabakumsebenzi wezemigodi ezigoqela iZimbabwe Environmental Law Association Center for Natural Resources Governance, European Climate Foundation le-Frederick Ebert Stiftung abaqoqe lumhlangano bathi bacabange ukuqhuba ukuze kuphunywe lamacebo okumelana lenhlupho ezikhona emsebenzini lo. Bathi njalo kusobala ukuthi inhlupho lezi ezinye zazo sezivangwa ngamandla ekuguquka komkhathi. Umhlangano wezokwemba walonyaka ungenwe ngabembi abanini bemigodi, izakhamizi, abafundisi, amakansila, kanye lamalunga edale lephalamende. Isihloko somhlangano lo sithi, a just energy transition, solutions for community potential and participation. Umhlangano lo ugqitshwa kusasa. Ngimele iStudio 7 iBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.